bekungabizwa ozwayo emkhosini wokufundisana ngemiculo lokunye okokulibazisa uZulu ngokuziphatha kahle kanye lokuzivikela ekuthelelweni igcikwane lengculaza ele-HIV and AIDS. Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi, ukhuthaze abasakhulayo ukuba bahlukane lokuya kumavuzu party njalo balondoloze impila kahle yabo ukuze babe lekusasa elihle.
I-HIV ihle kwama age groups wonke, kodwa ebantwaneni abancane ngenxa yamavuzu ngenxa yokungalaleli abantwana abaningi sebetholakala benomkhuhlane we-HIV. Abantwana abancane liziphatheni libe lempilo ende.
Okugcizelelwe unkosikazi Nonjabulo Mahlangu obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni e-Community Working Group on Health.
Kugcwele la amavuzu party ama-youth atshona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufuela ukuthi bethole imikhuhlane. So i-message esilayo namuhla sithi njengama-youth be responsible, ungathatheki entweni lezi ezenzakalayo ngoba yikho lapho othola khona imikhuhlane leyi emkhulu.
Umsekeli kamqondisi wohlangothi lwezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamuzi Nyathi uchasisa kabanzi ngendlela abaphatha ngayo umkhankaso wokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza lalabo asebevele bephila legcikwane.
Mesole ephilisa kuthiwa yidolutegravir. Idolutegravir liyana iyabonakala ukuthi iyasebenza kakhulu, kuba nzima ukuthi igcikwane lithole i-resistance against idolutegravir. Thina lapha njengekhansili emaklinikhi yethu silamaklinikhi angu-19, wonke amaklinikhi lawa ngu-19 ayapha i-treatment for HIV mahhala kusukisela ebantwaneni kuze kuyofika ebantwini abadala. Then silama-partners ayehlukeneyo labo banenhlelo ezitshiyeneyo zokufundisa abantu mayelana lokuthi bengazigcina kanjani, bengazivikela njani ukuthi bengatholi i-HIV, nxa bengayithola bengathola uncedo bani.
Inhlanganiso ye-NAC iphakathi kokufeza uhlelo olwasungula ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2020 lwezinqumo zokulwisana lokumemetheka okuthelelanwa kwegcikwane lengculaza ezweni. Ilizwe leZimbabwe likhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 inani labathelelwa igcikwane lengculaza libe selehlile. Ilanga lalonyaka ele-World AIDS Day belinanzwa ngaphansi kwendikimba ethi "The communities make the difference." Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.